Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesibili mhlaka 21 Mpalakazi 2021 Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ukukhangelelekile ukuthi ababulawa umkhuhlane lobandi njalo ngalesi sikhathi sekhefu sisengozini yokuthi inani labantu abale COVID-19 liqansa. Lokhu kubangelwa yikuthi izihlobo ziyeza zivele ezindaweni ezijiyeneyo ezinjengase-South Africa.
Inani labantu ababulawa yi-COVID-19 liya liqansa ngalezinsuku eZimbabwe, ngokutshona kwelanga la izolo kuphela leli gciwane beselibulele abantu abaphose bafika amashumi 218.
Namhlanje kulilanga lokuthi lokho esakutholayo umkhankaso osawenzayo ebantwini emankampanini akobulawayo ukuthi banikele kulabo abahluphekayo. Sikuthi asenamhlanje kade sikunikeza ngathi imizi ehlala abantwana, ehlala umama, ehlala ngathi abakhubazekileyo nalaba abantu abadala, yodwa sibanika labo njengokuthi sifika labo babelekise msi njengabanye abantwana.
Abekhanseli yakobulawayo namhlanje baphe izipho inhlanganiso ezithile phansi kohlelo lukameya olwe-Mayor's Christmas Cheer Fund. Uhulumende weZimbabwe uthi imizamo yakhe yokuthuthukisa umnotho welizwe ukuba aqede ubuyanga ebantwini kungakafiki umnyaka ka-2030 iyaphumelela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani labantu ababulawa yi-COVID-19 liya liqansa ngalezi nsuku eZimbabwe, ngokutshona kwelanga la izolo kuphela leli gciwane beselibulele abantu abalishumi lasitshiyagalolunye 18. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abogatsha lwezempilakahle bakhiphe umbiko othi babezinkulungwane ezedlula ezimbili i-2283 ababanjwe bele-COVID-19 ngokutshona kwelanga la izolo. Umnumzana Humphrey Sithole ongumongi uthi ukuqansa kwenani lababulawa yi-COVID-19 akumangalisi.
Kukhangelelekile ukuthi ababulawa umkhuhlane lobandi njalo ngalesi sikhathi sekhefu sisengozini yokuthi inani labantu abale COVID-19 liqansa. Lokhu kubangelwa yikuthi izihlobo ziyeza zivele ezindaweni ezijiyeneyo ezinjengase-South Africa. Isikhathi esiningi umuntu nxa ebuya ekhaya eyisihlobo asoke limnike izinsuku zonezo ezilitshumi ukuthi azehlukanise kwabanye. Okuyingozi kakhulu ngoba abantu babe bethelelana khonapha ezimulini lasezigabeni.
Udokotela Mthabisi Bebe ukhuthaza abantu ukuthi bahlabe ijekiseni yokumelana le-COVID-19.
Kuqakathekile ngalesi sikhathi ukuthi abantu behle beqale ukulalela kakhulu okukhulunywa yi-Ministry of Health okwe-social distancing, physical distancing, lokuningi-ningi nje okungabavikela ekubambeni umkhuhlane we-COVID-19. Kuqakathekile ukuthi bebe-vaccinated, especially khathesi okuzaba nemicimbi eminingi khona kakhulu.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso eyezakhamuzi ebulawayo Progressive Residents Association, laye ugcizelela ukuthi abantu baziphathe kakhulu ngekhefu.
Abantu balamaphathi amaningi abawenzayo, abantu balokuthokoza nokuthaba kwezinsuku zamalawulo. Kodwa engxenye asivumeni ukuthi insuku zijikile, lowo mnyaka ngomnyaka othiyeneyo, asizameni ukuthi sitshintshe ukwenza kwalesi sikhathi ukwenzela ukuthi sibalekele ukuthi simemethele umkhuhlane. Sibe lama-gatherings amancane, singavumeli ukubana siminyane abantu njalo kwathi asidele ukukwenza. Asiziphatheni ngendlela esilayiswe ngayo ngabezempilakahle le-World Health Organization.
Unkosikazi wakhekile Ndlovu, umhlali wakobulawayo, uthi abantu sokumele bajayele impilo entsha yokuhlala begqoke ama-mask.
ngesikhathi lesisekhefu sikhangelele ukuthi sike sihlangane njengezimuli sibe ndawonye langaze sibona siwulamanumber zethu eqansa kufanele ukuthi sifunde ukuthi siphile le mkhuhlane lowo engiwunanzelayo ukuthi khona khathi sesivele sokulula ukuthi umuntu agqoke imask so ngokuya kwesikhathi sabe silokhu sijayela impilo entsha le elethwa yi-COVID-19
umqondisi wezempilakahle kukhansile yakobulawayo wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuthi isilinganiso sokusila kwabantu siya ngokuthi kulenani labantu abangaki ababanjwe ngumkhuhlane nxa abantu besanda kubanjwa yi-COVID-19 isilinganiso sokusila laso siyehla kuphetha usuku lwayizolo isilinganiso sokusila besimi kumachumi ayisikhombisa lambili ekhulwini i-72%. Abalaliswe isibhedlela sebengamakhulu aphezu kwamathathu i-368. Abahlabe ijekiseni yokuqala yokumelana le-COVID-19 izolo bazinkulungwane eziphezu kweziyisithupha i-6,157 kuthi abahlabe ngokugcweleyo izolo babezinkulungwane eziphezu kwezinhlanu i-5,172. Elizweni jikelele asebehlabe ijekiseni yakuqala sebeyizigidi ezedlula ezine i-4.1 million kuthi asebehlabe wonke womabili sebeyizigidi ezedlula ezintathu i-3.1 million. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje elokutswana lona lithi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 vaccine abasoke bavunyelwe ukuhlanganyela labanye embuthanweni wabantu abalikhulu kusiya phezulu. IBotswana ngilenye lamazwe ahamba phambili ezwekazi le-Afrika kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Intethelo zindaba ye-Studio 7 uMqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
IBotswana ithi inyathela lokuvimba abangahlabanga ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi bangahlanganeli labanye kumbuthano elabantu abalikhulu kusiya phezulu indlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. Inani labantu abatholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 liyaliqonga lifuqwa ukuqhamuka kobuhlobo olutsha olwe-Omicron. Uhulumende weBotswana uthi sekubone kufanele ukuthi afake isinye isiqondiso okuncedisa ukuthi kulwisane lo mkhuhlane lo. Umphathintambo wezempilakahle udokotela Edwin Dikoloti wethule isiqondiso esitsha ngomvulo ngaphansi komthetho we-Public Health Act ovumela kuphela abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi bahlanganele loZulu. Labo abazathola besephula olumthetho bazahlawuliswa amapula angaba zinkulungwane ezilikhulu i-100,000 pula kumbe bayevalelwa ejele iminyaka engedluli emhlanu. Abanye abezimbabwe kweleBotswana bafana lonkosikazi Emily Dube abakade bengakatholi ijekiseni ye-COVID-19 bathi inyathela likahulumende lizatsho ukuthi bezame ukuyathola ijekiseni.
Siyakuzwa sibili ukuthi abantu kabahlatshwe ukuze baye emachechi lakuma-gatherings lakuzo zonke indawo. Kodwa into ekhona yikuthi siyesaba ukuhlatshwa. Siyesaba ukuhlatshwa kulaluto zibilo lunesilwezo silubonayo. Into enkulu yikuthi siyesaba ukuhlatshwa. Hathi sizahlatshwa ukuze siphumelele ukwenza zonke izinto zona lezo.
Ele Botswana lithi alisoke libambe ngamandla labo abangafuni ukuhlaba ijekiseni ye-COVID-19. Umongameli Mokgweetsi Masisi usanda utshela umsakazi we-BBC ukuthi ilizwe lakhe lizalandela isisekelo sombuso sona esithi abantu akumelanga bebanjwe ngamandla ukwenza ukufana lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19.
We do not intend to impose a vaccine mandate simply because our laws do not allow it. People have enshrined in the Constitution.
Asinanhloso yokubamba ngamandla abantu ukuthi behlambe ngoba imithetho yethu ayikuvumeli. Kukhona kusisekelo sombuso njalo ungeke wakhithimela ukubamba abantu ngamandla ikakhulu njalo uma ungabanikezanga amathuba okuthi behlabe ijekiseni.
Omunye weZimbabwe ohlala eHaveron uMnumzana Dumezweni Ncube uthi yena uyakusekela inyathela likahulumende kodwa kule mbuzo ekhona.
I personally think it's a good move by the government ukuthi bethi khona abantu abavaccinatiwe kumele be-attend ama-events. But here is the big question. How do they know ukuthi so and so is vaccinated? Of course, you can come with ngebhuku lakho lelanele ukuthi khona you're vaccinated, but I can come with my book and then I give it to my friend who's outside who's not vaccinated. So I think they should revisit i-policy yona leyo bebona ukuthi be-structure ngendlela eqondileyo.
ababongelela kakhulu ngenyathela likahulumende ngabakunhlangothi ezifana lezo kuzilibazisa bona ekade bekhangelele ukubulawa imali ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Lokhu sokusitsho ukuthi labo abakade bethenga amatikiti okuya kundawo zokuzilibazisa kodwa bengahlatshwanga abasoke benelise ukuyangena. Umthetho omutsha ugoqela yonke imbuthano efana leyamasonto ezombusazwe kanye lezokuzilibazisa. Uhulumende weBotswana yena uthi iningi selihlatshiwe yikho efake inyathela leli. IBotswana ingamanye amazwe ahamba phambili kuhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 sokuhlatshwe ngokupheleleyo abantu abadlula amathumi ayisikhombisa i-70.6% ekhulwini. Ngingumqondisi Dube oyendaba ze-Studio 7 ngise-Gaborone kwele Botswana.
Abekhansili yakoBulawayo lamhlanje baphe izipho inhlanganiso ezithile phansi kohlelo lwayo olweMayor's Christmas Cheer Fund. Kusasa abekhansili leyi bakhangelelwe ukuya kwenzela idili lekhisimusi umuzi ogcina asebekhulile owentembeni Old People's Home. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Imizi ehlukeneyo yakoBulawayo edlula ithumi lambili yamukele ngenjabulo izipho ezabelwe luhlelo lweBulawayo Mayor's Christmas Cheer Fund zempahla ehlukeneyo kusukela kuzembatho ukudla ledili elihlelelwe ukwenziwa kusasa entembeni Old People's Home. Ekhuluma emkhosini wanamuhla uMayor wakoBulawayo uCouncillor Solomon Mguni ubonye amankampani athe apha loba nzima ngesikhathi se-COVID-19.
Namhlanje belilanga lokuthi lokho esakutholayo umkhankaso sawenzayo ebantwini emankampanini akoBulawayo ukuthi banikeze banikele kulabo abahluphekayo. Sikuthi asenamhlanje kade sikunikeza ingathi imizi ehlala abantwana, ehlala umama, ehlala ngathi abakhubazekileyo nalaba abantu abadala, yodwa sibanika namhlanje ukuthi labo njengoba ikhisimusi sifika labo babe nekhisimusi njengabanye abantu. Kusasa sizile singathi lunch esponsor yiWorld Day Inn entembeni Old People's Home. Siyenza nyaka yonke. Lo nyaka nje siyenzela khona ngale ntembe Old People's Home ngenxa ye-COVID le ebhakhe ekuphakathi komuzi nokobulawayo laseZimbabwe jikelele.
Unkosikazi Sakhile Chuma Chakauya owentembeni Old People's Home uthi umsebenzi uba lula nxa bethola uncedo olunje kuzenza le dili labo kusasa libe lihle.
Siyabonga kakhulu ingani inkosi ngagcwalisa lapho okhutshwe khona labo khulu labo gogo basizakale ngalokho abakuphiweyo.
Rebotholakele Mahlangu Khumalo omele iHaven Trust laye ngomunye oveze injabulo yokuthola isipho.
Kuthiwe impahla, ukudla, impuphu, lamafutha, lochago, le-tea leaves. Ngesifiso sethu ngabe sinikwe impuphu enenganyana ngoba sile 20 kg kuphela. Abantu engibachiye silabo kulezi nsuku, silabo omama bangu-4. Abantwana ngibona ngathi bangutheni.
Unkosazana Best Ndlovu yena ubemele inhlanganiso eyethuthuka kulumkhosi.
Siyabonga, siyathaba kakhulu ngenxa yokuthi like singakhangela kakhulu ukuthi umkhuhlane lo obekhona we-COVID ukuthi usenze sasala sisegcekeni ukuthi abangelazi imali bakhale egcekeni. So nxa sithole isipho lesi siyakwazi ukuthi abantwana bazathola ukudla.
Uhlelo lwe-Mayor's Christmas Cheer Fund lwenziwa minyaka yonke lapho amankampani inhlanganiso ezehlukeneyo lozulu jikelele abapha izipho eziphetha ziphiwa abaswelayo koBulawayo ukuze labo babe lesikhathi sokujabulela ikhisimusi. Isikhwama seMayor's Christmas Cheer Fund asivalwanga ukwamukela izipho ezisuka kumankampani ahlukeneyo lozulu okuzathi kuphiwe njalo abanye abadinga usizo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Facebook Live tokulamhlanje uhlelo The Connections kanyela ngokwenziwa ngabatsha ngesikhathi sokumelana lesimo se-COVID-19. Kanyele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden welemelela namhlanje ukhangelele ukwethula isixwayiso esiqinileyo kwabalokhu bengakahlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Obona ngokwethulwa kwemibiko esikhombisana nomongameli ese-White House uJames Saki utshele iSaturday Zindaba ngemvulo ukubana umongameli uza kwethula lesi sixwayiso lapho esethula umbiko wakhe ngokuphathelane nomkhakha omusha we-coronavirus. Uhulumende kamongameli Joe Biden ubikwa ezicabanga ukuyekethisa imigoqo yokwalela izikhandi zangezansezula ze-Afrika ukuze emelika efakwe ngemva kokuqhamuka komkhakha omusha we-Omicron. Lokho kube umqondiso kanangehlupho zemikhuhlane ethelelwanayo lula uDr. Anthony Fauci izolo. Ukuthi izakhamizi zedolobheni elingempumalanga yelekhonko elegoma zikuba zingena ezitaladeni kusukisela izolo zitshengisela zisola ukungena kwamapholisa akumakhelwane kwele-Rwanda elizimileyo enganaki umngcele. Kubikwa sokufela ipholisa elilodwa umuntu mgaza oyedwa abephakathi obayatshengiselayo. Uhulumende uthi imizamo yakhe yokuthuthukisa umnotho welizwe ukuba aqede ubuyanga ebantwini kungakafiki umnyaka ka-2030 iyaphumelela okwamagama, njalo lokhu kubonakala ngehlelo asezisungule lasezithuthukisile ezigoqela olwama metro mini factories kanye lolwama smart cities. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo lwama metro mini factories lukhuthaza abamafekithali asathuthukayo ukuthi asebenze lalawo asegxilile ukwenzela ukukhuphula isisindo sempahla ezihiqizwa elizweni kanye lezithengiswa phandle kwelizwe. Uhlelo lolu lusungulwe yiBulawayo umsekeli kamphathintambo obona amabhizimusi asathuthukayo unkosikazi Jennifer Mhlanga. Umnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla leZANU-PF njalo engusomabhizimusi uthi ngempela uhulumende engafeza uhlelo lwe-Vision 2030 abantu bengasebenza ndawonye ukuxhasa lezinhlelo. Unika umzekeliso wokusetshenziswa kwemali emkambo omnyama.
Uhulumende lomkhokheli wayo umongameli uMnangagwa, they seem to definitely have a trajectory enhle ekufuna ukubana uVision 2030 afike ngendlela epheleleyo. Kodwa andiyabona into ekhona ukuthi bona it doesn't take uhulumende kumbe umongameli ukuthi into leyenzakale. It takes all of us ukuthi sonke sibe involved in this whole thing. So nxa singathola kulaba abantu azabe lokhu bedosele kuva, like for example, umuntu uyabe ebhadalwe izimali ezinkalakata ama-hundreds of millions of dollars to billions of dollars maybe for some work that they've done here, and because bona kabafuni leyo mali ukuthi ihlale ikuzimdollar yabe denomination, sebephuma bona yibaye bangena kumarket lapha sebekhoza-ke ukuthi yona i-rate ikhwele, ngoba umuntu wona uyafika ele-$1 billion kumarket. That's right madoda, i-rate kuba namhla kwezothatha hayi i-rate iwu-100 ngoba yena ufuna ukuthenga imali yanamasinyane. Setshela abafana ama-runners akirandi hayi ifakele ku-120 gijimani lihambe liyothenga. So abafana bazagijima bayothenga abahle bethi 120 i-rate sikhwelele. Next time uzabethi hayi ifakele ku-140 ifakele ku-160 up to lapho esikhona kubo-200. So it's people ngabantu who are here within us, who are being greedy, abayenza ukuthi into lezi zifike ku-institutionally. U-president has got good intentions, ama-saboteurs, so we hit thina abantu more than even the outside forces. So kusho kudingakala ukuthi wona i-sincerity ibe khona amangesazi njengama-Zimbabweans namangesi uhulumende as much as it is there ku-president ubaba wethu Mnangagwa.
Asizweni umbono kamnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, kungxenye yengxoxo esisanda ukuyiqhuba laye.
Asingeke
sibe yimidle economy ngo 2030 ngenxa yokuthi akula ma industry asustainayo productivity yokuthi ingaqhasha abantu. Imidle economy industry yenziwa nga industrialization. So ngazikhangela imali akula mali zoku replace equipment emanda imisebenzi yakho akula ama policies yakho kanwa kuphi.
Isikhulume lisebandla le MDCT umnumzana Witness Dube uthi ibandla lakhe kalisuthiseki ngoluhlulo kusetshenziswa kwemali yelizwe yole budget olungabuyisela intuthuko yelizwe nenhlelo lezi emumva.
Thina njengebandla le MDCT asisuthiseki ngebudget kaMthuli Ncube ekuzameni kwayo ukuletha izimpendulo kunhlupho zeZimbabwe kwezomkhonono. Khiphe imali encane kakhulu ukulinganiswa lemali ekade ifunwa ngama ministries ekuthini kwenze imisebenzi yabo iphumelele. Njalo nakhona okokwenziwa nguhulumende okokuthi uholisa izisebenzi zakhe ngama US dollars kuyatshengisela ukuthi laye uhulumende akasela themba lokuthi imali yeZimbabwe ama bond notes ayasebenza. So lokho kutsho ukuthi i-inflation izaqhubeka ikhwela, amandla emali yeZimbabwe azaqhubeka esehla. I-budget yakhe nje nxa siyikhangela iyasitshengisela ukuthi ayikhulumi kuzinto eziphathelane labantu ezifanana lamanzi, amagetsi ahamba nsuku zonke, ze-transport, ukudla, izi-school fees zabantu nje labo COVID bona labo esiphakathi kwabo. Lokuningi ekade singafisa ukuthi ngabe ikumumethe okuphathelane lempilo yabantu abayiphila nsuku zonke. Hatshi lokho siza kubona nje ema-television lemaphepheni ekhuluma ngento ezingabambekiyo empilweni zabantu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi amakhansele azanikezwa imali edlula amabhiliyoni alitshumi lantathu, $43 billion, kuhlelo lokuzibusa kwamadolobho ukuthuthukisa izakhiwo lemigwaqo kusetshenziswa inkundla zebulenjini okungenye yenjongo yeVision 2030. Wethulela amazwi izolo evula ngokusemthethweni indawo yokugadela amabhasi eGweru. Imele Studio 7 ngise Washington, ngingusithandekile Mhlanga.
Kwezemidlalo, abaqeqeshi beqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu sebebize abadlali abangamashumi amathathu ukuthi bazoqala ulolonga kumalungiselelo awo ukuphatheka umncintiswano we-Africa Cup of Nations ozakujelwa kwele Cameroon ekuqaleni kukazibandlela omnyaka ozayo ka-2022. Intathu nezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abadlali ababizokuqembu lesizwe lama-Warriors bakhangelele ukuqala amalungiselelo mhla zingamajumi amabili lantathu esikodlweni iHarare belungiselela ukuyadlala kwele Cameroon ngomnyaka ozayo. Ngemva kwalokho abaqeqeshi bakhangelele ukuba bakhethe abadlali abangamajumi amabili lantathu okuyiba baza kuyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations nxa ilizwe leZimbabwe lingasamiswanga ukudlala lamanye amazwe ngenxa yengxabano ekhona phakathi kwenhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission kanye neZimbabwe Football Association. Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Gogwera uthi udidwa yikuba khona kwabadlali abasebekhulile lekuqembu elibizwe ngabaqeqeshi bama-Warriors.
Into yathi simele siqale siyenze kuba kwazi ukuthi injongo yethu siya ku-AFCON ngeyani, ngeyokuyina yini AFCON kumbe ngeyokuthengisa ama-players. Size simele sifake ama-players amancane amaningi alabo asebephezu kwabo-30 years. Angiboni ukuthi singabe sibathathelani ngenxa yokuthi abasathengiseki nxa sikhangele ukuthi singathengisa, njalo angiboni ukuthi bengasenza njalo ukuthi siwine i-Africa Cup of Nations.
Obhale indaba zemidlalo uFortune Mbele uthi yena uthokoziswa yokuba khona komgadli uPrince Dube obeselesikhathi eside engisiyo ngxenye yeqembu lesizwe.
Enye inclusion ebalulekileyo kusquad lesa-9 kuphenduka kukaPrince Dube after isikhathi eside elimele. Ngomunye umuntu ongadala umehluko kusquad lesi nxa ingaphiwa ithuba lokudlala.
Ucubungo lezemidlalo uWashington Sibanda yena uthi ulethemba lokuba abadlali abakhethiweyo bazaqhuba kuhle khona le kwele Cameroon.
Ngibona ngani ngabadlali abangakwanisa ukuthi-ke bawuthwale umsebenzi esikhangelelane lawo lapho sizahlangana khona labo Senegal khona le eCameroon ngoba ke hayi sonke sifisa ukubona ke iqembu lesizwe sidlale kuhle khona le Cameroon
iqembu leZimbabwe lokusibasa group B ndawonye le Senegal lele kini kanye le Malawi womncintiswano weAfcon ukhangele lokuqala mhla ziyithoba mune munye kunyanga kazibandlela usiyafika emaphethelweni mhla ziyisithupha kunyanga kanhlolanja kulabadlali abathenjiwe abadlala phandle kwelizwe abangabizwanga kuqembu lesizwe ababalisa uMarvelous Nakamba uBrendan Calloway kanye noMarshall Munetsi bona abadlala phetsheya kolwandle kodwa abangekhoyo ngoba belimile kuthi uKhama Bili athi odlala kwele South Africa sewathatha umhlala phansi kusenjalo iqembu leZimbabwe livele lingalaluka lingasayanga kwele Cameroon nxa inhlanganiso yeSport and Recreation Commission ingasalandelanga isixwayiso esivele kunhlanganiso yeFederation of International Football Association iFIFA ukuba inkokheli yeZifa iholwa nguFelton Kamambo ibiselwe emsebenzini kungakafiki mhla zintathu kunyanga kazibandlela inhlanganiso yeSRC imise umsebenzi inkokheli yeZifa ngenyanga kaLwezi yethesa amacala okungaqhubi ngemfanelo umsebenzi wokukhokhela umdlalo wenguqu elizweni ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siqhubeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sineqembu lomculo elizibiza ngokuthi Emhlabeni Express and Amakhwanazi Amahle. Lapha ke baphethe idlalade labo elitsha elithi Ubuhle Bendoda. Untungamile Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Leli liqembu elitsha elibunjwa ngabahlabeleli abavele besemculweni behlabela bekwele South Africa. Nango umholi walo uShelter Mkhwanazi.
Ake ngibonge ithuba ngilibingelele lonke labalandeli abalaleli beStudio 7 ekhanda emhlabeni eTsholotsho. Esimeni sokucula lapha siculela iMakhwapheni Quantity Superstars ngicabanga ukuthi siyayidlala lapha ekhaya.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi salibonani baba Jehova bawelile ubuhle bendoda kanye le remix kabawelile
Idlalade Mkhwanazi. Inamba kwamanje zithi 0799832018. Ngicela ukuphinda 0799832018. Womntana mithi 0635498076. Ngizophinda njalo 0635498076. Ikho lapho abalandeli abangasithola khona sibone ukuthi singafinyelela kanjani lapho ababe khona bedinga lolo sizo lamasithi kodwa isibhizo kwamanje ukuthi sizama ukuthi sizifake kuma-download ukwenza ukuthi abalandeli bekwazi ukuthi bazithole khona kalula.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Sali sixhase kakhulu abantu abadala esithele ama-original CDs ngoba ma selithenga la mafeki kwenza ukuthi singasatholi leyo mali ukuthi sikwazi ukuthi siliphindile futhi sikwenzele injabulo ngokusasa.
Uphuma ke enkundleni uShelter Mkhwanazi leqembu lakhe leMhlabeni Express and Amakhwanazi Amahle ngale.
singekehle bani isihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela inani labantu ababulawa yi-COVID-19 liya liqansa ngalezi nsuku eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo kuphela leli gciwane beselibulele abantu abaphose bafike amashumi amabili 18. Abekansileya kobulawayo lamhla baphe izipho inhlanganiso ezithile phansi kohlelo lwe-Mayor's Christmas Cheer Fund. Uhulumende uthi imizamo yakhe yokuthuthukisa umnotho welizwe ukuthi aqede ubuyanga ebantwini kungakafiki umnyaka 2030 iyaphumelela. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo uProphetess Jeremiah sisithi asidibaneni ngowafasti. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.